Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuNtulikazi 2020 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bethuswa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Into enhle ukungena ezindlini abantu silalele lokho kuthiwo ngumthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini.
Bathole amagabha avuzayo abathenga bedengisa impahla abantu bafumbathisa abezomthetho ngesikhathi ilizwe lizama ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Abantu abasinika ama-problems yiwo bona lawo kuthiwa ngamapholisa lamasosha. Labo makhokho baba yibo kumele benze iphisi bezosikhangela.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abedlula 2,434 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Usubulele abangamathumi amatatulane 34. Uhlangothi lwezempila kahle luthi abantu abedlula amakhulu amahlanu 518 sebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Kubikwa ukuthi umemetheka okwethusayo umkhuhlane lo emalokijini akuqela eleCountry Park, eNkulumane Magogo West, emganwini lezinye indawo koBulawayo. Isibhedlela seParanyatwa Group of Hospital City kulezisebenzi ezingamachumi ayisikhombisa 70 esizihlolwe zatholakala zilegciwane le-COVID-19. Sithi kulabantu abaningi abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo abangaveli endaweni ezaziwayo ukuthi kulomkhuhlane we-coronavirus. Kusenjalo kulabodokotela abambalwa, abongi labongikazi abedlula ikhulu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 koBulawayo. Udaba olufanayo, uhlangothi lwezemfundo lubika ukuthi luzaqhubekela phambili ngezifundo zabantwana emsakazweni kweZimbabwe Broadcasting Corporation kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Izifundo lezi ngezika grade 1 kusiya ku grade 7. Abantu bathi benza okujeneyo ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Isaac Mpofu uthi kumele abantu balandele isiqondiso zohlelo lo-lockdown.
Into enhle ukungena ezindlini abantu silalele lokho kuthiwo ngumthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini bageze izandla lokufutha kuyasiza.
Umnumzana Kanathi Ngulube uthi uzinceda ngokusebenzisa umuthi wesintu.
Mina ngiyafutha, ngisho ukuthi ngiyagquma ngiyastima umhlokunye angikwazi, kodwa ukhona engadini yami lapha eduze. Ngiyagquma ngidle futhi ukudla okushisayo, phuze lamanzi achisayo, ngigeze ngamanzi achisa kakhulu, futhi angichoba-choba ngihambe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mofati Ncube ohlala ePlumtree.
Engibonayo ngendlela okwenzeka ngakhona indaba ye-COVID leyi, eyi iyahlupha kakhulu. Njengoba ikakhulu elizweni lakithi vila asila i-health ayikho, kufana ukuthi izinto zesibhedlela vela zikho amaphilisi awekho, abantu abaqine esintwini kakhulu, basebenzisa imithi yesintu, baphalaze bagqume ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane lo noma ubafica ungabi lamandla phezu kwabo. Yabo, into engiyiqinisayo kakhulu yiyo leyo esintu, ukuthi abazali bethu sebenzisani amakhambi esintu, imithi yesintu, liphephe engozini lekhona. Asina ngenye indlela, ngoba ugovernment ufuna uhulumende kufana ukuthi asila.
Unumzana Alec Nyati ucizelela isithi kumele abantu balandele okwethulwa nguhulumende.
Ukuzivikela kulesifo ukugqoka ifaka imask uma ungena abantwini abaningi, nokugeza izandla izikhathi zonke, ne-social distancing kuphela into esingenziwa yithi uze sikhuseleke. Silandele yonke imilayo esitshelwa ngabe health WHO kuphela yikho kungasiza ukuthi sizivikele isifo.
Kulabanye njalo abakhala ngokuswelakala kwemali elizweni leZimbabwe abathi kwenza abantu bathwale nzima. Omunye wabo ngofise ukuthi sisebenzise isibongo sakhe sakomaduma.
Ikusukela i-government nge-lockdown laphana isisithi abantu basebenzise i-forex, whether i-rand or what. Impilo isinzima ebantwini. Njengoba sekule auction sale foreign currency, sekwavalwa lokhu kunjani ukubhena imali. Kabayivale yona la i-rand laba US dollars ukuthi ithengiswe. Because lapha esihlala khona kungabe ngapha ufuna anything. Abantu abasafuni izimdola. So sesiswele ukuthi nabantu baphile njani, including ama-pensioners, labantu kazana. Lalaba abantu nabaku-lockdown abamiswayo imisebenzi sebephila nzima because kabaholi and amakhampani kasiniki ini i-foreign currency. I think this is the right time ukuthi i-government ini i-suspend ukusebenziswa kwe-forex konke lokhu. Because sekuthwalise nzima abantu, abantu abasakwazi ukuthi baphile bethi. Because imali engangama-$2 amakhoyini noma ufuna ukuthenga ngayo bala bathi lapha abahoda khona laba abathengisa amatomatisi kabayivumi, which is clear ukuthi ningabayivumi ngenxa yokuthi nibona labo ungathenga kibo sebethenga i-foreign currency.
Umnumzana Matema ohlala eNkayi uthi uNkulunkulu nguye ozahlenga abantu kumkhuhlane we-COVID-19.
Baningi abantu abakhulekayo ngapha eZimbabwe la. Ake sikhulekeni, sikhulekele umkhuhlane. Kungakhethelekile ukuthi umuntu ukhuleka liphi ibandla. Laye okuleliya, lakulokulwa kuleliya, kabona ukuthi uyeme emthandazweni ekhuleka, sikhulekele umkhuhlane i-corona phela. Ngoba izinto zonke lezi zalotshwa ukubana nxa abantu sebephakathi kokona, uNkulunkulu ukhona kulethayo. Kathesi ungakhanyela ilizwi lenkosi thina esikhulekayo selisiba lilutshwana. Abantu sebebhizi enkanukweni zomhlaba. Ungaya lapho kugidwa khona amakatali, ufica kungalandawo. Uye emabhoreni kakulandawo. Ubusukhangela ke ngapha elizwini, lilutshwana ilizwi abantu abaliphetheyo. Kanti labo laba abaliphetheyo futhi sekulabafundisi abahamba bethathela abantu izinto zabo. Khonokuyana uNkulunkulu kakuthandi. Sekulabafundisi futhi abakhuphisa iminikelo emikhulu kakhulu.
Usikhuthe mfundo Solwa Ngwenya osebenza empilo uthi abantu kumele balandele abakutshelwa nguhulumende.
Ukuthi abantu behlale phansi. Khonokho esiyabe sikukhuluma lenkuzwa kubani uthe ubalitwe lilalele ngisabela ingozi ebuyayo.
Baningi abantu kwele Zimbabwe abathi bahlutshwa ikuswelakala kwamanzi, ukudla lokunye okwenza kube nzima ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abantu abathenga bethengisa impahla kobulawayo abathi amapholisa, amasosha labanye abagcina umthetho kuleli dolobho babathwalise nzima ngokucela imali yokufumbathiswa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bathi sokunzima ukuthengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli ngenxa yeziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Iningi labo bathi bakhahlanyezwa ngabezomthetho abacela imali ukwenzela ukuthi basebenze emgwaqweni. Inkosikazi Sazini Dube ngomunye wabantu abathi bahlutshwa ngabezomthetho.
Abantu abasinika ama problems yiwo bona la othwa ngamapolice la masocha labo makhokho baba yibo kumele benze iphisi bezosikhangela. Ibabe besibopha kodwa ukusibopha kwangkhona basibhadalisa kuqala izimali sithengisa bahambe be collect izimali sibhadala everyday ama 10 bond ukuthi sithengise. Siqeda lapho nqamzwana befuna babuya besithathela izinto. Bebaleke bengena lazo ehall kosekusile. Befuna ukuthi sibalandele siyebadiza. Xa uthi abanika ibond bayala bathi bafuna imali ethengayo. Bayave sithi bafuna iforex. So asikwazi ukuthi siphilele ngapi. Asisebenzi thine Zimbabwe. Interest yethu esizuzayo yeyona le sesidiza ngayo amapolisa lamasotsha labo makhokhoba. Mthembi imali esibanika yona thina sibini sebekhona imali edlula ipay yabo.
Unkosikazi Nomsantini uvumelana laye.
Akula misebenzi akulani loba ingaze kuthweka kula corona imsebenzi kayikho kasiyitholi siyazama ukuthi siziphilise lathi ngokuthengisa but ekuthengiseni kwangkhona siba lama challenges amaningi kakhulu ngoba nizabe ngikhiphila imali mina ngaya woda ngiphenduke nqambuya lapha ngithengisa iprofit yami yonke nginika omakhokhoba ngiyadiza omakhokhoba ngiyadiza amapolisa ngiyadiza amasotsha ukuze ngikwanise ukuthengisa njalo nxa kuthiwa iblack market thina nxa kuyikuthi kuthiwa iblack market ngakhangela phandle ikakhulu phandle thina sithengisa vele we are cheaper than ema shops lati sebe sizama ukuthi siphile so ayisiyo black market lati sebe sizama ukuthi siphilisane abathengayo labo bephile lati esithengisayo siphile.
Umnumzana Michael Ndiweni umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi abantu akumelanga behlukunyezwe nxa bezama ukuziphilisa.
Amapolisa amasipala angahlukumeza abantu abasebenzayo lokho sesikufihle ukuthi into embi kuyinto ehlukumeza ilungelo loluntu. Sisazi ukuthi isekelo sombuso sithiswana isizalwane seZimbabwe sitelunga ukuthi sisebenze endaweni lapho esikhethwe khona. Kodwa-ke uhulumende wesabelo iBulawayo City Council lamanye nje amadolobho kuyadeka ukuthi athole indawo zokuthengisela ezimqoka ezinto abantu bengabe behlukuluzwe. Ngokunakana kwethu sithi iBulawayo City Council kalethe indawo ezifaneleyo zokuthi abantu bathengise lapho angaze bahlukuluzwe khona. Kube indawo ezilamathoyilethi, ezilamanzi, ezihlanzekileyo, indawo ezilemthunzi ezivalele nxa kugodola kunje nje abantu babezithengisela emoyeni betshaywa luthuli.
Ukhansila Mlando Ncube uthi kuyamangalisa ukuthi abathenga bethengisa impahla emigwaqweni sebevinjwa ngabezomthetho loba nje abanye babo banikwa incwadi zokusebenza ngesikhathi sohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown.
Isikhathi esinzima sala abantu abathengisayo ngoba thina njengomunicipal sase sibalungisela indawo zabo zokuthengisela eziyenza lokho okuthiwa i-social distancing okuyizo okufunakala ezinye zezindlela ezifunakalayo ekulwisaneni lo mkhuhlane lo i-COVID. But phakathi kweviki le edlulileyo sizwe sebesitshayela ingcingo besithi bona no amapolisa lamasotsha athi kababuyele ezindlini bengathengisi. Kodwa thina sasicabange njalo ukuthi hayi njengoba belama license yiwo ama-exemption leaders abo lawo manje asazi ukuthi kuzothiwani.
Uhulumende okwamanje uvale ngci elizweni lonke jikelele esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa lamasotsha ngodaba lolu. Sinesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezilijumi lesithupha 16 million abahlolwa batholakala bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Phakathi kwenani leli sokwabhubha abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 645,000. Isidumbu sikaJohn Lewis obekudalele House of Representatives sikhangelelwe ukuthi namhla sizahanjiswa ebholorhweni ele-Edmund Peters Bridge eSelma e-Alabama lapho atshaya khona kabuhlungu ngamapolisa ngesikhathi etshengisela labanye bakhe abagoqela umuyi uMartin Luther King Jr. bekhonona ngokubandlululwa kwabantu abansundu kwele Melika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lwabalamu silo nkosikazi Sakhile Liline uMadube lo mnumzana Mnqondobanzi Magonya.
Umlamu ulendima yokuthi angaba ngumlamu oraiti oyakhaya. I think esitabele indima yokuthi angaba ngumlamo ochithizayo odilizayo ongavumbiwe umuzi kusokadade wabo. So umlamo kazi lo mlamo oright lo mlamo ongekho right.
Kunjalo baba Magoni.
Enqamba mbibili laphuma uchako. Akekho umfazi ole ndoda straight ongakutshela ukuthi engakwemukela lokhu. Kodwa nxa sokumqondile Dube, yazi into enhle ngabantu abangabafazi. Into enhle umuntu ongumfazi kuyakuqonda mpuwabe ngosolobhoni. Nxa sokumficile, nxa sokumficile esebhekane lakho, abadila lakho ngenye indlela ukuthi lawo kuyakwethusa. Kuhle ukuthi nxa uyindoda uhlezi lo mnawo kankosikazi wakho. Umhloniphe yena lo mntwana lo ohlezi laye. Ngoba ukuhlonipha umntwana lo ohlezi laye kutshengisela ukuhlonipha udade wabo. Hlonipha udade yazi akula nto ebuhlungu Dube njengokubona umuntu wesintwana owesifazana odelelwa ngumkakhe ngezindlela esiyasikubone kwezinye indawo. Kubuhlungu kakhulu lokhu yami. Uzwa ukuthi kambe kungudadewethu enziwa sho ngangizwa njani. Kungangcono ukukhulumisane laye. Uza kubonela icebo yena.
Ye, khonapho ke baDube uza kubonela icebo yena. Ungalibona icebo leli
eqinisweni ukuthi ma vele esibambe wathi uyabambe ibele laphuma uchako umayinini lo singakhulumisana sibe sivumelana ukuthi oright njengoba usungene emzini wami asithi sihlale sonke lapha inhlonipho vele yabe ingasekho.
Okungcono ukuthi ebamba phandle ngale ibele kumba libambe ngapha endlini umlamo okungcono kuphi?
Iproblem nxa ethe walibamba phandle phandle kungcono ngoba ngiyabe ngingasoze ngibe lo muntu engimbona nsuku zonke endlini engitshela ukuthi lapha phela mina lawe sesilanda umuntu oyipha kumba akwanise ukukhuluma okuyinkulumo okuthi kumba akutshele lokuthi umvela thengelwa lokhu okuzabe kulokhu kukuhlukuluza khona apha ekhaya ngokuthi umlamo ustaki la ivela kula lapho uzamisa khona umntakamama wakho but ma ethe wakwenza egangeni njengba ngangatsho kuqaleni ukuthi ungakwenza egangeni ngingaboni ningabi umuntu lwane engabi seduze kwami ukuthi uyandihlukuluza. Hhayi angisoze ngibele nkinga lapho kodwa ayikhona ekhaya engihlala yilo enza bemvuka nsuku zonke ngimbona ngilibona noma selikhameni ibele leyo lapho umchapho vele lizabe lokhu elisiba lokhu ungangihlukuluza kakhulu. So hhayi umlamo hhayi angimfuni eduze kwami.
Baba Magoni amafishane kolapho.
Hhayi asingobani kambe thina Mthembu thina silawulwa yibo mama ukuze kube nokuthula ngikhaya yibo abantu okumele ukuthi sibalalele ngoba ungamethulela kuhle sibili udaba lwakho uyakunika sibili icebo elingakwenza ukuthi iproblem yakho leyo layo ilungiseke.
Hayi ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola siphetha lapha-ke udaba lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilo baba umnqondo obanzi Magonya lo mama usakhile Lelene uMadube lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. So kwisikhathi sohlelo lwabatsha
kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe. Namhla kuhlelo sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo ukhathaza njani abasakhulayo elizweni? Ake sizweni umbono kamgcini Dladla.
Oqala ngelibelela msakazi wa-Studio 7 lonke izobungelela abalaleli wa-Studio 7 isithi njani impilo? Hhayi umkhuhlane lo badala hhayi wena wakho umane uzivikele ulandela imithetho echoyo ugqoke imaski uhlala ugeza sonke isikhathi uhlala ugeza umanzele alesepa nxa ungela isanitize yakhona mna nihlala ngigeza uthi ngizivikele njalo kangene egrupini kanihlangani nabantu abaningi nabona abantu abaningi ngiyaphambuka ngokuthi umkhuhlane uyabulala njalo noma ngingena eshopu umele ngifake imaski yakhona ngomthetho ezothi ngizivikele.
Hayi siyabonga mgcini ngombono wakho. Asizweni umbono kaLaxon Tshabuza yena okhathazekile kakhulu ngohlelo lwe-lockdown.
Igama lami uLaxon Tshabuza. Izinto ezisuke zisidide kakhulu njengentsha yakulele lakithi izwe ukuthi suka bese siyahlukumezeka ngalesi sikhathi esikiso ese-lockdown. Akula muntu ovunyelwe ukuthi ahambe ahambe umbenenzeni. So ezinye zezinto ey'hluphayo ukuthi kusekhona abantu ababuyayo bevela endawo ezingakubo Goli nakubo Botswana. So ngoba laba bantu ngithanda ukwazi ukuthi bangena kuphi njalo baphuma kuphi leso sikhathi besiza lapha ezweni, ngoba yibona ababalomthelela ukubhebhetheka kwaleli gciwa kwale coronavirus ebakhona ebantwini. So ufuna ukwazi ukuthi laba bantu bona bahamba bangena bephuma nje elizweni bahamba kuphi, ngoba ilizwe liku-lockdown izinto zonke zivalile.
Siyabonga Lakson Tshabuza ngombono wakho. Sesigqiba uhlelo ngombono ka-Oscar Mbongeni Ndlovu. Yena othi umkhuhlane lo wenza ukuthi abantu abaningi balahlekelwe umsebenzi.
Ya, igama lami ngu-Oscar Mbongeni Ndlovu. Into engikhathaza kakhulu ngale COVID-19 man, imisebenzi ayisekho. Hayi, le nto le iyasihlukumeza kakhulu. Singamayouth nje sihleli nje ezindlini sivalelekile, asazi ukuba sibheke kuphi. Hayi, lento le iyasikhathaza nje singamayouth ngathi.
Hayi, siyabonga Oscar ngombono wakho. Lawe mlaleli, ulakho ukusithumezela umbono wakho ngalolu daba ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi yiso esesihluwe nguMangoyi. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7. Ofisa ukuxhumana lami lakho ungixhuma kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Kwanelokwa lamhla olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthakazo muhle, Zimbabwe muhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sikhangele ezokholo lwesiKristu okwamanje.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngilibingelele njalo ngesonto yanamhlanje bazalwane abathandekayo abantwana benkosi enkulu. Nxa likhumbula kulela iviki sakhuluma ngokubukulwa kwentamba ka-Israyeli, uNkulunkulu wabezwa abanakekela. Namhlanje siza ke sikhangele indaba ehambelana layona leyo esiyithola encwadini ka-Exodus njalo isahluko sesithathu. Sizabala kusukela evesini lesibili sisiya kuma kwelesihlanu. Lapha okulesihloko sendaba esithi uNkulunkulu zibonakalisa esihlahleni esivuthayo, verse 2. Kwabonakala kwingilosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla. Wabuka bheka isihlahla savutha umlilo, kepha isihlahla siphelanga nokho. Wayesethi uMose, mangiphambukeke ngiye ngibone lesi sibonakaliso esikhulu kuba isihlahla sishingani. UNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka, uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, ngilapha. Wayesethi, ungasondeli lapha, khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Zihlobo ezithandekileyo, uNkulunkulu ukhuluma ngendlela eziningi. Esizwile kububula kwabantu bakwa-Israyeli kuthiwa nansi enye indoda enguMose isiyawulusa izimvu, yabona isihlahla sivutha kodwa singapheli. Inhliziyo yakhe yathi kaphambuke abone, ngoba aluba uMose kazange aphambuke wayengasoze azi kumbe azwe lelizwi likaNkulunkulu leli lakhuluma kuye. Abantu abaningi siyabona izinto nje siqhubeke sihamba siya phambili, kasimi siphambuke sikhangelisise ukuthi kambe yini leyo eyenzakalayo. UMose waphambuka ebona isihlahla sisisha kodwa singapheli. Wathi ethi uyasondela kwathi wakhumula imbatata zakho enyaweni zakho ngoba umhlabathi omi ungcwele. Yini ini umosi kwathi wakhuphe imbatata kuyikuthi ke lelo nyathela mbesicalo sigqokileyo sinyathela izinto eziningi ezihlanzekileyo nezingcolileyo yikho kwathiwa umosi kakhuphe izicathulo lezo ngoba lapha emikhona ngumhlabathi ongcwele. Izicalo zikamosi singazifanisa le nhliziyo zethu zigcwele izinto ezimbi ezingafanelanga ukubana sime phambi kukaNkulunkulu. Yikho uNkulunkulu engakhulumi lathi ngoba nathi asikhumuli imbatata enyaweni zethu. Kasibhekisisa sihlolisise ukuthi kambe uNkulunkulu uthini. UNkulunkulu wakhuluma ke ngelizwi elaphuma esihlahleni sasisitsha singapheli. Waphambuka uMose, phambuka lawe uzihlole inhliziyo yakho uyihlambulule. Baningi abantu uNkulunkulu vele kangizwa indaba evumela ububi emhlabeni. Ovumela ububi emhlabeni asoNkulunkulu ngokungananzeleliyo ngoba na inhliziyo yakho utshela ukuthi qhubeka uhambe siyaphambili. Kawuphambuki ukuthi ukhangele usondele kuNkulunkulu uhlanze uhlambe inhliziyo yakho. UNkulunkulu akhulume lawe kube yisimanga kusinde abaningi. Nangu uMose uthi yena uMose ke ngibona ukuthi kanti wenzakalani. UNkulunkulu uthi ungasondeli lapha khumla izicathulo zakho ezinyaweni zakho. Asihlanzenini inhliziyo zethu sizenze zibe msulwa eqinisweni uNkulunkulu uzakhuluma kithi. Xa wakhuluma kuMose esihlahleni esivuthayo lakuwe angakhuluma ngendlela ezijiyeneyo yithi esingalenzi lokho okufunwa uNkulunkulu sizenzela kwamakhanda ethu. Phambuka ubone ukuthi uNkulunkulu uthini izibonakaliso zigcwele. UNkulunkulu asizeke sikhuleke sithi baba vula amehlo ethu sikhumule imbatata ukhulume kithi ngoJesu ngiyakhuleka amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kosintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jaheli Dala uNtungameli Nkomo.
Sasho kanjalo zikamlungisa umqondiso wekwekumadla elandwini tentombazana zala phansi eshotshe sigodeda tamtshena ngani mafuna ukwazi ngaphansi kwayo indwini tategulu ngizala inyokane eluhlazane isitha sikanoma bani simayeda njengelanga umanikela ngovoicemen ethenzakhe maqede zehle ihlati ngukhupho ongahlala enkukhwini ukhupho ahlala enyeni ohlala kuyo njengoma tenyana amavukani phansi wase-GP yizo lezi engizithola kusiwatsha nendlotshani phansi amasteni kwadeni umthakati ngizoshomphelele lapho ngani wathanda ukukhuluma. Salibonani emsakazweni, salibonani kizo zonke izindawo lapho kufikelela khona umsakazo. Obingelelayo ngumbonisi insizwe ezala lapha eCholocho eDadamjena lapha engikhulele khona emculweni ngumlungisi. Ngiqale ukucula ngo-2019 emculweni ngicula uMaskandi. Ingoma zimnandi ngokwehlukahlukana kwazo. Kunengoma zosizi, kunengoma zobusizwa, kunengoma ezakhayo, ingoma nje ezinomlayezo. Kulengoma ethi wesihle ngani yami ukubahlonipha abantu abadala kunawe. Tracking a tracking nje ziyehlukana nje kunengoma yosizi kunengoma yobusizwa kunengoma kanjalo eziyakhayo nje ezikhuluma kakhulu mhlawumbe ngathi nentsha nengoma nje ezinye eziduduzayo. Ngiyabonga kiwonke umuntu olalele umsakazo ngalesi sikhathi. sihlaleni ezindlini, silaleleni umthetho we-COVID-19 njengoba sesiphila kulomhlaba onzima. Gezeni izandla, sisanitizeni nama social distance ukwenzela ukuthi kulungaqheli ubhubhane, sifakeni nama mask, sihlaleni ezindlini. Ngiyabonga.
Lo ngumculo kaMlungisi odabuka eJolojo. Singakagqibi uhlelo lwalomhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abedlula 2,434 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lesa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.